Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mabasa 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkundla yendizamtshina ye-Robert Gabriel Airport ike yacitsha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathisa imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot ngemali.
Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka layo elizweni njengeGoli kuthatha imali eningi okunganani.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo lube labantu abalutshwana.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana rejista ukuvota ukubana sikwenze lokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkundla yendizamtshina e-Robert Gabriel Airport ike yacitsha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetsheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Amaphephandaba lemisakazo kahulumende kusukela ngeviki edluleyo abesethula indaba ezixothoza uChingono ngoba ethule amazwi akhe emhlanganweni wezamalungelo kaZulu eSwitzerland esithi uhulumende weZimbabwe ulenkohlakalo njalo uyehluleka ukunakekela uZulu ezibhedlela ezingasela mitshina yokwelapha imvukuzane. UChingono wengezelela wathi omama abakhulelweyo bathwele nzima ngokusilela kwendingeko zezibhedlela. Lokhu kucunule abebandla lezanu PF abamsukele ngelokuthi ugcona ilizwe ngalokho umthetho ozabopha abahlambaza ilizwe ophakathi kokubunjwa we-Patriotic Bill sokumele wethulwe ngesiphangiphangi. UChingono ubefika eHarare izolo ntambama kuze kucitshwe amandla kagetsi. Kodwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi akula okubi okumehleleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona utshele iStudio 7 ukuthi amagetsi e-airport acitshwe ngumbane kodwa okwemizuzu emilutshwana kakhulu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathise imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot ngemali. Umuyi otshiye unkosikazi wakhe labantwana abane ubikwa ezabekwa kobulawayo ngomgqibelo. Imuli yakhe ilokhu idinga uncedo lwemali ukuze yenelise ukuhambisa isidumbu sakhe lokuthi ayengcwatshwa. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kube le delegation kumbe iqula labantu elikhokhelwa ngubaba uMathi ongu-chairperson we-district ye-Johannesburg. Sifike sakhulumisana lemuli labangane lezihlobo lathi saba lokuncane siphathisa ngakho lanxa isimo sizima. Ibandla lincedise ngemali engange-R6,000 okwanamhlanje, kodwa kuyukuthi lokho kusiba le mizamo yokuthi kuqhutshwe kusenzwa engathi fundraising budinga imali ukuze kungezelelwe ngokomsebenzi. Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka layo elizweni njengeGoli kuthatha imali eningi okunganani. So siyabonga abafowethu abaseGoli ngegesha leyo abayenzileyo yokuthi belule isandla bancedise. lokho kusaqhubeka kusadinga sikhuthaza njalo kuba nabanye abafowethu abakhona egoli la nxa bengasomalunga ebandla lethu bancedise ngoba silahlekile sonke njengabantwana bezimbabwe aso nto yephathi aso nto kabani into yethu sonke njengabantwana bezimbabwe isihluku lesisenzakeleyo siyasibona ukuthi wonke umuntu bakithi aphatheke entweni le kuncediswe imuli umufi abuye ekhaya
manje lusakhona yini olunye uncedo elikhangelele ukuthi luye phathisa imuli yakwenyathi
njoba sengishilo msakazi ukuba ingcebethu lokho ivuliwe ukuba abantu baphosele bancedise lathi kasimanga ukuzama ukukhankasa ebantwini ukuba bakithi asincediseni ngalokho sokwehlile kwehlile thina sodwa so into yemuli yakwenyathi kuphela ngokwethu sonke njengabantwana bezimbabwe abafowethu abaphuma besiye egoli baphunyiswa ngumumo okhona elizweni lethu leli kodwa besiyafika khongale sebesiyaphathwa njenge nyamazana ungabukela amavidiyo lamampikisha okufa kwamfowethu uNyathi kubuhlungu kakhulu kuba bakithi abantwana bephuma elizweni labo besiyaphathwa ngaleyana indlela kwelinye ilizwe ngenxa yokwehluleka ukubusa kwebandla leli khona leZANU-PF ukufa kukaNyathi kusezandleni zeZANU-PF izandla zeZANU-PF zilegazi likaNyathi labanye inkulungwane eziningi kakhulu engingazibalisa ngaziqeda abantwana bezimbabwe abafele khona phela izweni labanye abafele phandle ngenxa yokuhluleka kwelizwe kombuso weZANU-PF kodwa lokhu sizama ukuludinga njengoba ngisitsho njalo sesilungiselele ukuba mhla womsebenzi sesizwe imolithi umsebenzi ukhona ngomgqibelo wonalo ozayo siphatheke kakhulu lathi ngokuba khona
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleland South. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lesiphathamandla sebandla le-Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba eyayisazana lomuyi.
Umumo ukabili ama South African azondile kakhulu sike sabona izolo omunye wenkokheli yentsha ye ANC kona ngale Deep Sloot esithi yena abasafuni muntu ongumzimbabweni bekugoqela abalamaphepha labangalemaphepha ngoba bathi bona abalamaphepha yibo abaletha laba abangalamaphepha befike babondle ezindlini zabo kukanti futhi bathi bona amazimbabweni abulala abantu agcwele yonke indawo e-Deep Sloot kungakho abasafuni la kuwabona abasafuni ukuthi amazimbabweni ancedise even nesekutholeni ingxazululo yenkinga ezikhona khona lapho e-Deep Sloot kukanti amazimbabweni wona amaningi ethukile kakhulu ngoba awasazi ukuthi aphephele ngapi ngoba ekhaya into yabasusayo isasekhona ayikapheli kukanti lapha bayesaba futhi njalo ukubulawa lamapolisa sobone esethululelwe kungakho abanye sebesesaba khona ukuthi bangatshiswa ngumphakathi kumbe babotshwe ngamapolisa babuyiselwe ekhaya
manje ngokubona kwakho ubona kuphela njani lokho kuzaphela yini kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo
ukuthi lento izaphela njani yinto esingeke siyitsho ngalesi sikhathi kodwa siphilela ethembeni lokuthi uhulumende uzokwanelisa ukuthi avikele impilo zabantu kugoqela labo kuza ukuze lento ingamemetheki iye kwezinye izindawo njalo lamacala la adalwayo abantu abathi bakhala ngawo abe South Africa sikhulekela ukuthi abawadalayo babotshwe kungelani lokuthi ngabe eZimbabwe kumbe ngabe ase South Africa ngoba umemetheka kwamacala lokhu yikho sokusenza ukuthi lamaZimbabwe angenzanga lutho agcine esebhixwa ngodaka kukanti futhi esikunye sikukhulekelayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe izibaphatha intambo bakahulumende kabatshele abantu ukuthi amacala kawadalwa ngumuntu ngomhlobo othile kumbe ngokuthi uzalwa izweni elithile isigebenga sizahlala siyisigebenga kungakho lokhu ukuthi kube sokuthiwa amaZimbabwe yiwo abulala abantu bona kungela muntu osebotshiwe kuthiwa lo nguye obuleleyo yikho kusuka kukhuphule inzondo ebantwini okunye njalo okungeza ukuthi udlamelo luluphele ukuthi uhulumende angakhulumi kuphela ngenhlanganiso ezinjengabo Operation Dula kodwa kube khona abonakala ekwenza abavinjwe ukuhambeni bekhuluma izinto ezingayisizo ngomphakathi wokuza aba yeke futhi futhi ukuhamba bengikokodela abantu bebabuza ama passport ngoba lento evigilantism yiyo edale inkinga ezinjengalezi izondo ebantwini bokuza ikhubeka ikhuphuka ngenxa yenkulumo ezimbi eziqondiswe ebantwini bokuza zisukela kuma politician anjengawe Patriotic Alliance lawe Action SA kunye lenhlanganiso ezinjenge Operation Dudula esezithole umsebenzi wokuzilibazisa ngokuhamba bekhuluma izondo ngabantu bokuza kwele South Africa.
Yena uhulumende weZimbabwe ikhona yini indima angayidlala kudaba lolu?
Uhulumende weZimbabwe nguye yedwa ongayenza ukuthi lento engalapheli. Akayenzi kuphela ukuthi azwelane South. Kufanele ukuthi uhulumende azinuke amakhwapha, azibuze ukuthi abantu abale 42 years bezibusa kungani bephaphatheke bagcwala umhlaba wonke. Lapho abafika khona basetshenziswe, baholiswe izimali ezibathuwe langamacala babe yinhlamba emphakathini.
Umnumzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla lePatriotic Front. Kubikwa kulabantu abalutshwana kakhulu abahambe kuyabhalisela ukuvota phansi kohlelo lwekhomishini yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC oluqale izolo elizweni jikelele. Esikhulume labo koBulawayo bathi bekungelandwendwe kwezinye indawo ezilithumi lambili ezifakwe ukuthi abantu babhalisele khona koBulawayo. Ngakwelinye icele oluka Registrar General lalo luphakathi kokubhalisa abadinga izithupha lencwadi zokuzalwa. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. KoBulawayo kulamaqembu alithumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli seZEC koBulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-BVR u-Phase 1 yenziwa ngoFebruary. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa u-Phase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2.
Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uZulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshu yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana register ukuvota, ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi iZEC sifake lamasenta nala asilandele indawo zethu ngokuhlala kwethu. Kuzigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthi hambe register ukuvota.
Umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi laba kuRegistrar General abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota.
Kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanzi weBulawayo Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana. Ugatsha lweHome Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafunda ezikolo kube yibo abalandwayo besiya balisho ukuthi babe lezithupha. Njalo nxa kusenza kube le synchronization of department ye Home Affairs leZEC ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota.
Unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile.
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu. Bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhalisa. Sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo.
Laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili, umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazaba khona bebelokhe bengakaqalisi. Abantu abavunyelwe ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18. Kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe. Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngaphi, okungaba liphepha lamanzi, likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngaphi yincwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafuna ukubukisa embukisweni weInternational Trade Fair ozenziwa ekupheleni kwayona le inyanga baningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi wakwele Dubai umnumzana Shaji Al-Malk olemali eningi okumangalisayo ibillionaire ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla lapho azakhangela ukuthi engasungula amabhizimusi bani eHarare laseVictoria Falls. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawubona Chris Gandhi. Ha ukhuluma nochwane lengwenya. Ngikhuluma nginani goli emsawawa undonga siyaduma. Awunami ngithi ngiphose lami ebantwini bakwaMthokazi. Bantu bakwaMthokazi anifundi ukubambana, anifundi ukuzethemba. Ayikho enye into ezobuya ezulwini iqathake izoyenzakala kunina ningabambananga. Asihlanganeni maqhawe sizwane. Lokuthi ndoke ngidumisa into zabomakhelwane angeke kunisindawo. Thina fana sizenzela into yethu singabantu basesintwini. Empilweni kufana uma udumisa umakhelwane ufana nomuntu othatha ivezandlebe athi libambe induku ekhaya. Kuyazila kwenziwa lokho. Nini nithatha abafana basentshonalanga nibayenza izinkokheli zakithi. Nikwazi ukuthi le nto niyenza iyazila, iyazila impela. Indawo yakithi kufanele iphathwe abafana bakithi namadodakazi akithi. Le ndabeni ukuthi nithatha abantu le ekudeni lena abangakhuluma ulimi ningalwazi yikho nibona izinto zenu sezimaginqigonqo ziphansi phezulu zidirimakara. Yibo labantu abamosha lezo ngendawo ezaziphuma amanzi asaphuma imanzi ezazigobhoza amanzi asisagobhoza seziwomile kungenxa yokuthi nilethe okungabantu okukhuluma amalanguage angahambisani nawo akithi. Bantu bakithi asizithembeni uNkulunkulu nathi uyasithanda. Mqondisi qina qina obe qhawe qhawe le ungazwa ngalaba abazokubiza zela go sisi uthi wenzani ku jahana na makundwana right ulwela abantu bakini. Yabonga Chris Gandhi awuthi ngabe mude kakhulu baya danki
e Studio 7 sanibonani nivuka njani nabalalethi. Ngisacela laphana kuleyani indoda ehlala ikhuluma lapho e-Studio 7 ukuthi uthi yena umqondisi kufanele ukuthi ayongena abambane loChamisa. Bengicela leyani indoda ithi yona uChamisa akabuye ezoba phansi kukamqondisi. UChamisa yena athi asilethele amasupporter. Amasupporter azovusa iqembu le-MRP libe likhulu. Angathi yena umqondisi afanele ayovusa iqembu likaChamisa umqondisi yenene lakhe iqembu. UChamisa yena waye engathi yena akabuye ezoba phansi kukamqondisi amnikeze abantu. UChamisa abantu bakhe bonke bayovotela iMRP waye ngasho kanjalo. Yazi abanye abantu ayi angazi. Ndoda hayi be siyakucela ndoda maku ukuthi igabha lakho alivaleki. Hayi angazi ungalivalelwa mbani. Ukovala igabha ndoda ma ungakwazi ukuthi ungathini akazi. Yabonga.
Salibonani ku Studio 7 olibingelela ngumathuthu ekhaya ngisePlumtree. Ngiyezwa abalaleli bayakhuluma lapha ngendaba eZimbabwe. Abanye bathi kungani abantu basesihlonini besihlala emandebeleni. Engicabanga ngiyami ingqondo lokuyana akusonto engasisiza ngalutho ngenxa yokuthi lathi sinje masingazibuza ukuthi kungani sikwamanye amazwe aphandle kweZimbabwe. I-answer sizoyithola thina ukuthi kungani singaphandle njalo zokuthola ukuthi kungani abantu basesishoneni nabo bekhona emandebeleni. So ngibe sengithi khona umbono wami lapho ukuthi uma ungumuntu ofuna intuthuko, ufuna ukutshintsha, ufuna ukuthi ikusasa labantu abakulibe lihle, kufanele uvote ungaxeki, uvote ngokuthi uvotela iqembu eliza kukhulula phambili. Iqembu eliza kukhulula abantu bakho, nothi ungavota ngokuthi uvotela umshona kumbe umndebele. Kuzoba kungela nkululeko lapho ngoba akulanto ezabe iyisolution yenzakele. So bengijola ukuthi kufanele ukuthi sinje singabantu kumbe singama-African sibe kwazi ukuthi i-Africa ivuswa yithi. Uma umbonile umshona esondela duze lawe loba umndebele esondela duze lawe, kufanele likwazi ukuthi lishiye imbono ezayenza ikusasa lelizwe loba ikusasa labantwabenu. But ingathi ubona umshona kumbe ubona umndebele ubususithi lo kakhulumi ilanguage yami ngumshona kumbe lo kakhulumi ilanguage yami ngumndebele, awuyakhi lutho, ufana lo muntu omindawonye. So ebenginxusa kakhulu ebantwini bakithi ukuthi kabakulahle lokhu ukuze ilizwe lihambe, ilizwe lethu liphumelele. Akumnandi lokho esikwenziwa kwamanye amazwe, sibonakala nje abantu abangelangqondo sibulawa. Okufanele thina sizisukumele, sivuseni ilizwe lethu, siyekelani ukubhekana ngamehlo ukuthi kulomshona kulomndebele. Lokho angeke kusisize ngalutho ngesituation esibhekane layo eyokuvusa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lidinga ukuthi umshona lomndebele, ngumvenda, ngumthangana, ngumnambi, yayini, kubambisane kukwazi ukuthi ilizwe lethu liyanga. Njalo sivote sibe kwazi ukuthi ayivoti lethu lona litho, njalo impila enhlala kahle kuyini.
Ngiyalibingelela lonke bantu bakaNkulunkulu okukhulumayo ngoBarnabas ephuma lapha empandeni ePlumtree kwele Zimbabwe. Bakithi kuyadabukisa kakhulu ukuthi impilo zabantu sezenziwa nje kwaba yinto nje enganakiwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubuntu kungakhathalekile ukuthi umuntu uvela kuliphi ilizwe, umuntu kasahlonitshwe, ubuntu bomuntu kabusahlantu basahlonitshwe. Ngikhuluma kakhulu, ngizwisa ubuhlungu kakhulu, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngomnewethu umfowethu. Kungakhathalekile ukuthi ngiyamazi, kodwa ngitshola ukuthi ngoba edabuka eZimbabwe ngizwa kakhulu ubuhlungu ngokubulawa kwakhe. Umuntu abulawe, achiswe, into esesaba ngaka ingazange yavela sayizwa ukuthi umuntu uyachiswa. Abantu bembhekile, bemkhangela umuntu egonyuluka esiza ubuhlungu, echiswa ngomunye umuntu angabufuniyo lobo buhlungu. Uyazi inkuthazo yami lapha bakithi ukuthi ngihlala ngijonge ngithi mina ikhuba lenye indoda lilandini, ikhuba lenye indoda uyathi usebenza uthole sokungena lokunye umuntu sefuna ikhuba lakhe ngendlela futhi esiphansi. Ayizizalo zase-South Africa zifune ikhuba lalo lazo ngendlela ephansi kakhulu. Ya, indlela yokubulala izobuhlungu kakhulu ebantwini bakithi beZimbabwe. Ukuthi kambe lesi senzo nxa sisenziwa emuntwini wakithi thina sithini? Yebo ngeke sikhulume ngoba vele sicelisile, kodwa ke okukhona ukuthi impilo yomuntu iqakathekile phambi kobuso bukaNkulunkulu. If umuntu ezabulawa agongodwe ebukelwe ngabanye abantu esifa, ingani yona inyamazana nxa ungabuyichisa ayenzwa ngaleyo ndlela? Ngilethe ukudana kwami emndenini walaba bantu lonkosikazi wakhe umuyo unyathi umfowethu osishiye ngendlela ebuhlungu futhi engasoze yafa yazwisiseka even one day. Bese ngisithi-ke mina mhlawumbe ebantwini bakithi, ngicabanga ukuthi leli lithuba kumele sisebenzise ukuthi mhlawumbe siye ekhaya njalo siyokubhalisa ukuvota. Ngoba ngaphandle kokuthi sivote sikhulume sikufunayo lesingakufuniyo sikubeke laphayana, ngicabanga ukuthi sizakuqhubeka siloke sidubeka njalo nje. Abantu be-South Africa ngezomzabalazo bancedwe kakhulu ngabantu beZimbabwe, kodwa ke namhla bajike bayenza abantu beZimbabwe baba yizinja. Ngakho-ke ngithi mina maZimbabwe lamahle, ngicabanga ukuthi leli lithuba liyisikhathi sokuthi asibuyelele emakhaya. Kungangcono ukuthi uyofela kini kulokuthi ufele lapha ngale ndlela umfowethu afe ngayo ebuhlungu, engeke yafa yasaphothwa ngumuntu ophilayo, kodwa mhlawumbe isaphothwa yibo be-South Africa. Kubuhlungu lokho bakithi, kubuhlungu kakhulu bakhe, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu emndenini, kubuhlungu elizweni. Ngakho-ke siyacela ukuthi-ke bantu bakithi, kungangcono sizibuyelele emakhaya siyohlala phansi njengalokhu kulungiselwa ukuvotwa, siyebhalisa silungiselwe ukuvota lathi ukuze mhlawumbe uNkulunkulu angangenela nathi sike ngenila ngasithola ukuhlala phansi sinethezeke. Akulunganga okwenziwa ngama-South African. Impilo yomuntu iqakatheke kakhulu. Ngesilungu sithi thina every human life is sacred. Okwenzakaleyo I 100% condemn that, despite ukuthi South Africa ayisafuni abantu baZimbabwe, asiyondlela ebingamela iyenze ithathe umthetho nje ufake ezandleni zama South Africans bakongoda umuntu ngalendlela. Ngiyabonga balaleli.
Zinjani lonke wasakaza baka Studio 7 kufana ngapha ngasemelika. Sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Ungani inkosi ngale ukusisa liqhube ngendlela eliqhuba ngayo. Ngiyabingelele khona ngale osamncedisi Sadika. Ngiye khona ngale ngasebridgeini kwesimukhwe umfowethu uMadoda. Ngithi uvuka njani khona ngapho ndoda. Uqhina ukhokhobe takamama. Jike sasenjoseph ngithi uAbraham. Ngijike ngisantu mbana umfundisi wami. Ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo. Philani khokhobe ngivike iCOVID-19.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu lamakhulu amasosha akwele Russia abonakale elubhekise kunyakatho yakwele Ukraine lapho okukhangelelwe ukuba lempi embi kakhulu. Amabutho akwele Russia asuka emadolobheni ambalwa lapho wacatshangelwa ukuthi abaleka amasosha akwele Ukraine ababalwisa ababengakucabangeli. Sixoxe lolandela izembusazwe weMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Baba Gandhi, mbona ngathi mina ayikapheli ngoba mbona ngathi lapha okungathi kwehlule engubonayo ukuthi iRussia ithathe ilizwe leliyana kumbe yenze amabutho awe Ukraine asarende ukuthi sebehlule. Bona ngathi lokho kubehlule ngoba kungathi strategy sabo babengathi bazagombolozela indawo enkulu bese bezama ukutshaya ke bese bezama ukuthatha khonapho. Bona ngathi kubehlule lokho. Ngathi bayangqenqa okunjengokuthi engxenye uthi wena nxa kuseZimbabwe laphana sebefuna ukuthi bayethathe iMtare, bathathe i-East Coast liyana iMtare ngale ngoba sebehlulekile ukuthi bathathe konke ojolojo labo kezi ngaphansi ngapha. So ke mbona ngathi ayikapheli ukungathi bayangqenqa lokhu bangathi bafuna ukuthi bahambise amabutho abo nganxanye ku-Eastern Coast ukuze bayezama ukuthi balwe bekhona ngale. Kodwa ke ngibona ngathi i-Eastern Coast bebeke bayitshaya vele iminyaka ledluleyo. Angazi ke khonapho ukuthi kumbe sekuyukuthi baya-withdrawa laphantu sebenqenqa ukuthi sebephuma. Asazi njalo, sizabona khonapho.
Ukukhethwa komkhulu wamabutho u-general omutsha ozakhokhela ibutho leli leRussia kungakutshengisani lokho?
Ya ngibona khonapho ukukhethwa kuka general lo mutsha lo ukuthi akhokhele laphana kuyikutshengisa ukuthi no kungathi izinto kazihambanga kuhle laphana. Khona njengoba khona lokho engike ngakucasisa ngaphambili ukuthi babekhumbula ukuthi bona bazangena etsholotsho bahle bayephutshe eMtare kodwa-ke kungathi kwehlule. So ke lo umaplana ugeneral lo ngiyabona wayeplane yona leyo ngiyabona nguye lo osesehliswa esikhundleni kufakwa lo omunye lo ongenileyo. Lo omunye ongenileyo nguye yabona wayestrategizele ukutshaya iSyria. So ke ke bayamazi undoda ongathi ungathi ulochuku undoda wakhona. So ke ke asazi khonapho ukuthi yena uzakwenzani kodwa kangiboni esenza lutho ngoba utshaya iSyria lokutshaya iUkraine kwizinto ezimbili ezehlukeneyo. I-Ukraine ikhangelwe kakhulu ngamazwe amaningi la abakhangela ukuthi kwenzakalani. So ke khonapho ke sizabona ukuthi uzakwenzani. Angeke atshaye njengeSyria. ESyria anti umhlaba wonke wawungathi ukhangele eceleni bona bezitshayela nje beziyidlizela yonke into. Batshaya labantu abantukazana, batshaya izibhedlela, batshaya yonke into kungela muntu okhulumayo. Lapha kukhangelwe sizambona ukuthi uzakwenza.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela izombusazwe weleMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkundla yendizamjina eRobert Gabriel Mugabe Airport ike yacitshwa amandla kagetsi okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetsheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.